ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare uBishop Maqhaya uthe ukuboshwa kwabasakhulayo abaveze imbono yabo ngeGugurawund ngesikhathi uMongameli Mnangagwa ekubulawayo kutshengisela ukuthi yena leZANU-PF abakenelisi ukulandela imithetho lokuhlonipha amalungelo abantu.
The recent harassment and arrest and alleged torture
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abazeveza imbono yabo ngeGugurawund kuhle kutshengisele ukuthi iZANU-PF loMnangagwa abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Wengeze wathi ibutho kanye lohulumende kaMnangagwa kumele baveze amabizo ama-CIO namapholisa abotshwayo kumbe ababulawayo kuhlelo lwe-Operation Destroy Legacy ngemva kwendaba esezizwakala ezokuthi kwafa abantu.
For any nation or any new dispensation that wishes,
ilizwe linye ngalinye elifuna ukuzilungisa kufuze lenze into eceleni. Yikho thina sithi kumongameli Emmerson Mnangagwa sasinike amabizo lalapho abagcine khona labo ababanjwa luhlelo lwebutho i-Operation Restore Legacy, ngoba ukuswelakala komthetho elizweni kulimaza wonke umuntu.
Ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Gunakwashe Ncube uthe i-ZDD akufuzanga icedele abantu isikhathi idingana lezinto ezingela bufakazi.
Isicelo seZimbabwe Divine Destiny siyakhathaza ngoba akula sisekelo esitshengisayo ukuthi kunabantu abanyamalalayo phakathi kwe-Operation Restore Legacy, njalo okwenzakalayo yikuthi kuzaba nzima even ukuthi uhulumende kumbe amapholisa eqalisele ngaphi ukuphendla lolu daba. Njalo kuba nzima ukuthi kwi-organization eyenza isicelo esinjalo kungabi loba le-evidence abayifakayo.
Ilunga leZDD elimela iHarare umfundisi Gatsi Kwandula ukhuthaze umongameli ukuthi ezame ngazo zonke indlela ukuthi umbuso wakhe ulandele imithetho ngoba engehluleka uyabe sehluleke ukunakekela uZulu.
It's good for the church to send a message that we want
kuyinto enhle ukuthi abensonto bakhala ngokuthi imithetho sokufuze ilandele eZimbabwe ngoba ilizwe elingela mthetho aligcini kahle uZulu wakhe.
Owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhishwe esikhundleni ngohlelo lwe-Operation Destroy Legacy lona osolubangele ukuthi abanye abecele inkokheli yeZANU-PF elingasekeli umongameli okhona manje elibizwa ngokuthi ngele-G40 egoqela uMnumzana Jonathan Moyo lokuboshwa kwabanye abanjengomnumzana Ignatius Chombo labanye abaningi. Mele isidwe 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.